okwenzakalayo ukuvota kwamapolisa kuyasiduda ingqondo ngoba akusadingi inyanga ukuthi sibuzane ukuthi izekhi ivele yizekhi kumbe yivani. Okusokusitsho ukuthi sesamelela ukuthi amakhosi size ukuthi bazakuthini. Njalo lokhu kuyakhombisa ukuthi njengebandla le-NDC lokhu esasungulwayo sikhala ngokuthi zanu iyantshontsha, ubufakazi sebuphumile. Insuku ezimbili ezintathu ezindluleyo izekhi yasithela yathi khona iprinta ama-ballot paper, kanti ama-ballot paper lawo bawaprinteni banelisa ukuthi bawasuse lapho aprinta khona eHarare. Agcwala ama-police station eZimbabwe engaka, abalwenini, kuprintwa amangaki, ama-serial number angikhona yiwakhi. So sokukhombisa ukuthi sesikhangele labosadashi labo ukuthi babenze umsebenzi wabo ukuthi bamise into eyenzakalayo ngoba ikuntshontsha okusegcekeni ongafuniyana.
Kukhanya uhlelo lolo olwe-postal voting luyaqhubeka lanxa kulokukhonona lokho.
Yebo, naye kuqhubeka, yaqhubeka amandla okuthi kuqule izinto asebantwini. Esingakwenza yikho khona ukuthi singene emgaqweni uZulu atshengise ukukhonona kwakhe sokumele sibe nyandani njengabantwana baseZimbabwe, sisukume iZimbabwe yonke sitshengisela uhulumeni owezani ilokhu abakwenzayo kungaphandle kwemthetho. Njalo basithathela ithuba lokuthi sikhethe abakhokheli esibafunayo ukwenza ukuthi siguqule impilakahle kaZulu elizweni laseZimbabwe.
Lizakwenzani ngalokhu njengoba ukhetho luvele solufikile?
Angithi nxa sidlala umdlalo wenguqu sivuma ukuthi sokuphelile nxa i-90 minutes lesatime isidlulile. Sizafika ebholokhweni leli omele siligqume nxa sesifika lapho esizaphuma khona lo mgoqo ukuthi senzani njengoba sekulobufakazi ukuthi ukhetho solutshenjiwe.